Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Jona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 5 kuncabakazi 2018 ngintungami linkomo. Endabeni zethu lamhlanje
bayahumana abantu laba yazi nxa umuntu vele isiphukuphuku ukhuluma into ecaphula abantu yibo abathuma abathi kathesi umsota lowo ubulela abantu ohlale kwazana 7 lapho babuye bamthatha bahamba naye.
Ukufuthelana kuyaqhubeka eHarare phezu kokuhlukuluzwa kwabantu libutho mahlayana nje.
Kawe ukuthi abe MDC Alliance uba uchamisa ungenisile udaba lwakhe constitutional court ngemva kwamalanga ayasingathi isikhombisa. Wasokuza ukuthi i-constitutional court isihlala phansi ibize thotha hayi.
I-MDC Alliance ikhangelelwe ukuphikisa impumela yokhetho lukamongameli emthethwandaba kuliviki. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Sokuqhamuke ukufuthelana okubi eHarare phezu kokuhlukuluzwa kwabantu libutho lona elibikwa lihamba lichaya abantu mahlayana nje emalokichini. Lokho kulandela ukubulawa kwabantu abayisikhombisa libutho njalo ngolesithathu ngesikhathi abasekeli be-MDC Alliance besola impumela yokhetho ngokutshengisela ezitalateni. Imifanekiso esiyibonileyo iveza abantu abatshaywe baba manxeba-nxeba umzimba wonke. Le yinto esole kakhulu isiphathamandla se-MDC Alliance umnumzana Peter Moyo. Yena onqobe ukhetho lokudinga umeli weSouthern edalele eParliamente.
Into leyi ezakalayo ukuthi amasosha ahambe ichaya abantu kuyinto esizisa ubuhlungu kakhulu. Sahlukuluzwa thina okwesikhathi eside okuthi sizagcina singasayesabi ukufa kwakhona ngoba yiyo injayelo yethu. Amasosha kabafuzanga babuye ukuza hlukuluza abantu ngendlela abayenza ngayo. Umsebenzi wamapolisa ukuthi bamente li law and order. Abasosha nxa sebizwa ngubani obabizileyo ukuthi khona babuye bazosihlukuluza ngendlela abasihlukuluza ngayo. Osokutshengisa ukuthi khona ilizwe leli nabantu basemazweni fuze babone ukuthi izanu yizanu kayisiyatshintsha. Yikho okukhona lapha. Bayahamba kathesi abantu balimeli abaningi okusezisabisayo lapha. Kodwa yazo abantu abesadake nabaye-Africa Union isinto zi-right. Angazi ukuthi kibo nxa kusifa abantu 2000 yibo abathi khona sokuphiwe nxa kungafa 1 kakufiwanga. Ngapha thina ingazi umuntu 1 afe asikufuni vele kodwa asifuni la kuzwanana nakho abantu abanjalo kasizwanani.
Iziphathamandla zebutho zibikwa zisithi amasosha achaya abantu la ahlukuluza uZulu weHarare kayisiwo masosha oqobo izigebengu nje. Uthini ngalokho?
Bayahumana abantu laba yazi nxa umuntu vele isiphukuphuku ukhuluma into ecaphula abantu yibo abathuma abathi kathesi umsosha lowo ubulela abantu ohlale kwazana 7 lapho babuye bamthatha bahamba naye lephuma yabo baya ngaphi naye nxa kuyikuthi khona ngabantu izidebengu nje ezihamba ziganga babathethe ngaphi bayathatha abantu besiyachaya abantu emagangeni lapho bakhawa ukuthi khona thina siyisithutha sikwazi into esiyenzayo lapho. So into ekhona lapha yikuthi kufuze abantu bezimbabwe simanyane abalimalayo abahlukuliziweyo abanehlobo ezifileyo ukuze simanyane andisu abantu laba bezimbabwe defence force lohulumeni ukuze sibasuwe.
Umnumzana Peter Moyo unqobe kukhetho lokudinga umeli weSouthern edalele ePhalamende njalo ngowe-MDC Alliance. Sixhume njalo ilunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma laye osole ukuziphatha kwamasosha.
amasosha akumelanga ayifike esigabeni sokuthi wena asehlukumeza abantu njengendlela le engiyibona kuma video njengalwana umsosha engihamba edula direct ekhombele abantu abagijimayo abangahlobanga bona yena kodwa wadubula direct kibo abanye babengabona bedubula laphezulu ukuthi ukuthi babe sethusela nje okuyiko esingakuvuma kodwa ukuthi udubula abantu direct ubona bengelazikhali zokubisela usuka ku-DC ingqondo ngoba mbona ngantwa sosuka yikubulala ke lokhu akusiko kulungisisa ngoba umsebenzi wamapholisa lamasosha yikugcina ukuthula lokuvikela isizwe hatshi ukubana kubulawe isizwe. So nxa besenza kunoku abakwenzayo hhayi asingeke sakusikela kulunganga akumelanga bahlukumeze abantu kumele kube ukufaka ukuthula phakathi kwesizwe nxa abantu bexabana hhathi ubana kuhlukumezwe abanye kuthiwa abanye kubulawa abanye lokho mina kangivumelani lakho ngempela ngoba kumele sihloniphe impilo yomuntu kumele sihloniphane njengabantu sifunde futhi ukuzwelana lokutolerateana ma imbono yethu ithiyeni.
Abaningi bayazibuza ukuthi umnankakwa njengoba ehlezi echumayela ivangeli lokuthula kungani engawamisi amasosha lawa kumbe abotshwe.
Amasosha amapholisa labo ngabantu abalengqondo zabo ezioperatha bebodwa ungathola kwabantu kona benza kona okungabomi ukwenzela ukuthi kona uhulumende okaba umnankakwa ugconwe. Kodwa-ke mina into esengiyifihlela kuthi nxa sokuphumula egcekeni lokhu sesifihlela ukubona ubaba umnankakwa ethatha ama-steps okuthi akulungisise lokhu once and for all.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezanu PF. Kusenjalo useneta weMelika umnumzana Cory Booker sesole kakhulu ukubulawa lokuhlukuluzwa kwabantu mahlayana ngamasotsha. Embi kwena wethu le enkundleni yeTwitter uBooker usole njalo ukuzingelwa kukamnumzana Tendai Biti OMDC Alliance ngamapholisa kanye lokuhlukuluzwa kukanina. Ephilitane khona amalunga edale lephalamende yagoqela unkosikazi Kate Hoy sekhuthaze uhulumende wakulelo lizwe ukuthi angemukeli impumela yokhetho leZimbabwe ngoba lungaqhutshwanga ngemfanelo. Umanyano we-MDC Alliance ukhangelelwe ukuphikisa impumela yokhetho lukamongameli emthethwandaba kuliviki. Kubika intathelizindaba yethu uBathabile Masuku.
Isisekelo sombuso weZimbabwe siyavuma ukuthi abanqotshiweyo baphikise impumela yokhetho lukamongameli phakathi kwensuku eziyisikhombisa ngemva kokumenyezelwa kwalimpumela. Lokhu kutsho ukuthi umnumzana Chamisa kumele abe esehambise isikhalazo sakhe enkantolo kusiyafika umhlaka 10 Ncwabakazi. Igqwetha kusisekelo sombuso umnumzana Lovemore Maduku ongomunye wabanqotshiweyo kukhetho lokudinga umongameli uthi nxa uChamisa efuna ukuphikisa impumela le kumele ahambe elobufakazi bama V11 forms.
Kukhothi kunendwa ne-evidence yaye ma V11. Ma V11 ane-candidate yesiyangayiri mu-election. So
umthetho uyavumela ukuphikisa impumela yokhetho kodwa ekhothi kuhanjwa ne-evidensi yama-V11 njalo uChamisa ulama-V11 afana lawonke umuntu obencintisa ekhethweni lokuba ngumongameli. Mina ngokubona kwami kuma-V11 forms engiwatholileyo impumela iyafana lalokhu okukhitshwe yizeke.
Isisekelo sombuso sithi umongameli kumele agcotshwe ngemva kwensuku eziyisitshiyagalolunye kwethulwe impumela yokhetho nxa ingaphikiswanga. Kodwa njengoba uChamisa le-MDC Alliance yakhe besiya enkantolo, uMaduku uthi umthethwandaba kumele ukhiphe isinqumo sawo ngemva kwensuku ezingamashumi lane. Ocubungula ezombusazwe umnumzana Buckler Tambo uchasise ngokungenzakala ngemva kokuphikiswa kwempumela yokhetho.
Kawi uthi abe MDC Alliance uba uchamisa ungenisile udaba lwakhe Constitutional Court ngemva kwamalanga ayo singathi isikhombisa. Wasokuza ukuthi iConstitutional Court ibisihlala phansi ibizothola hayi ubaba uMnangagwa ube ngumuntu owine ngendlela esemthethweni. Lokhu ke sokuza ukuthi ngemva kwe 14 days akucala ezokuthi uzwakale iConstitutional Court uba uMnangagwa usengavunyezwa ukuthi agcotshwe uba ngupresident 48 hours after.
Abasekeli bakaChamisa sebekhangelele ukuthi akwenzeke udaba lolu enkantolo kuliviki. Lanxa abanye besithi kabalalo ithemba ngoba imithethwandaba isebenza yeyamele kubandla leZANU PF. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Singene kuhlelo lwabasakhulayo lo Mike Wobe West Studio 7.
Yibo dibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike Wobe. Namhlanje sixoxa lo Reinhard Ncube ongisakhulayo obencintisa kukhetho oluthanda ukudlula. Yena obekhangela ukuba lilunga ledale lephalamende elobhengula Njube constituency. Sixoxa ngomongameli Emmerson Mnangagwa osanda ukunqoba kukhetho oludluleyo. Ncube, ngiyakwamukela kuhlelo. Umbuzo wami wokuqala, yini umbono wakho mayelana ngomongameli wethu omusha uEmmerson Mnangagwa?
Into engayitsho mina ngomongameli wethu omusha umongameli Emmerson Mnangagwa, ngikhangela from isikhathi engena kuba umongameli weZimbabwe. Nanoma ekhuluma bengibona engumuntu oqotho, ngumuntu ozimiseleyo, ngumuntu ofuna utshintsho. Kodwa yiwe sengikhangela ibandla okilo, ibandla leZANU PF, le system engathi mina yisystem yeZANU PF yatshengisa ukuba inkulu kulayo, inkulu kulezifiso zakhe. Nanoma yini oyifuna isystem endala, isystem abantu abangayifuni, isystem elokuncindezela abantu, isystem elokubulala umkhonomi, elobugwelegwele kakhulu, isystem enkulu kulayo edlula yena, edlula izifiso zakho. Ngakho ngikubona nje kuyingayo enzima ukuthi egcwalise izifiso zakhe loba eguqulele lizwe abantu bephile ngenjabulo, konke kube kuhle, lomnotho lizwe ube muhle.
Iningi labontanga belisekela u-advocate Nelson Chamisa ngenxa yokuthi ubathembisile ukuthi angangena esikhundleni sokuba ngumongameli wayezathuthukisa impilo zabo. Ubona ngani uMnangagwa uzakwenza lokhu na?
Ukuthi uzakwenza uMnangagwa ukuthi ethuthukise impilo zomuntu wonke omutsha, umuntu onkade ekhangelele utshintsho, kuba nzima ke ukuthi ngithi usengakwenza kumbe singakwenzi. Kodwa ngathi mina nge-system yeZANU PF, nxa engazange watshintsha i-system yeZANU PF, watshintsha i-cabinet, wakhipha abantu abadala wafaka abantu abatsha, angiboni kusenzakala lokhu. Ngoba sikhuluma ngabantu abakhohlakele okweminyaka eyi-38, angeke wasigoqa sesiwomile isigoqo. Sokungatshintsha yebo ye umuntu owane guquka umuntu owane, kodwa angiboni ithimu yonke iguquka.
Uyazi mnumzane, ilizwe lethu okwamanje li-divided ngenxa yokuthi kulabanye abazondileyo ngenxa yokuthi babesekela u-advocate Nelson Chamisa, njalo babona ngani uMnangagwa uqilibezele kukhetho lolu. Njengomunye wabasakhulayo ozwisisayo ukuthi kuyini okwenza ukuthi basekele yena uChamisa, uMnangagwa kumele ayenzeni ukuze abambanise izizalwane zonke zeZimbabwe ezimsekelayo njalo lezo ezingamsekela?
Ya, khona kuliqiniso ukuthi abantu bazondile, ikakhulu intsha, abantu abasakhulayo bazondile. Lokhu kubangela ukuthi abantu bengasafuni umbuso omdala, umbuso weZANU PF. Abantu abasafuni ukubuswa ngumuntu abacabanga ukuthi useguge kakhulu. Okuya kuba ngelithi abantu basekele uChamisa, abantu bacabanga ukuthi kumbe bafila ukuthi iZANU PF isiba disappointile, idlale ngabo. So abantu lapho, mina ngumunye wabanye ade begijima kulelu khetho ukuthi ngibe ngu-MP, ngumuntu omutsha, bengingena ezindlini ngikhuluma labantu, ngibazwisisa ukuthi kathi vele bezwa njani ngombuso okhona. Into enginanzelele kakhulu ukuthi abantu bebengasafuni ipolitics leyendala, njalo becabanga ukuthi ipolitics endala ingasuka ngokukhipha uMnangagwa, ngokukhipha iZANU PF. So lokhu ngoba abantu kathesi uzokwenza ukuthi ZANU-PF winile ya ile zihlalo eziningi eParliamente kwedlula MDC njalo uChamisa utsedliwe abantu bafile ukuthi no lapha siqeliwe sirojiwe isystem vele endala isisenza ekujayeleyo kathesi lizwe lidivided kanje I think isolution engaba khona the only solution esifunakala eZimbabwe lapha yikulubisa lolu jinjo awuneke abantu wabahlanganisa awuneke abantu wayenza ukuthi bekuthande bethanda umbuso wakho ungazange wabanika into esebeyifuna kathesi into bayifuna abantu abasafuni ipolitizi nabasafuni izithembiso sebefuna utshintsho ngokwalo abalandaba lo muntu ungananzela ukuthi into le ayilani nomnankoko ayilani noChamisa abantu bakhangele ikusasa labo ikakhulu intsha balwela ifuture yabo balwela ikusasa labo balibona seliphahlakele nje kathesi kunje
hhayi ngiyabonga Ncube bafethu isikhathi du nxa usanda ukungena kuhlelo usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo Reinhard Ncube yena obencintisa kukhetho olusanda ukudlula sixoxa ngumongameli Emmerson Mnangagwa kwanelo kwalamhla masidibane ngeviki ezayo olivalelisayo nguMike Hobe libe leviki elishukele
Siyabonga Mike siye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke isilo Gibbs Dube
Ngilo baba mkhulu babelo bola
usenziwe manje
kangelo kokobe
tunamasiko
babethe
lamhlanje ke uhlelo lo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngokwenziwa ngamanye amantombazana aseyiwo ke asezidingela amajaha ukuthi kambe umuntu uqalisa ngapi esiya ngapi ngilethatha ngoba ngilomnumzana ezwa Jesus Banda kuzobuya ke lo nkosikazi Zakhile Liline uMadube khona ngale ke eBotswana ababili laba ke izincwadi kwezamasiko esintu baba Sibanda kunjani
ngiyaphila kunjani Dube
hayi ngiphile kahle Madube kunjani mama
ngiyaphila kunjani Dube yabingelela lo Sibanda
hayi kuhle kakhulu ngizahle ngiqhaze ngawe ke Madube baqalisa ngapha amantombazana nxa ukuthi bezidingela amajaha uyaliphosa njani lezi
abaningi uyaqala khaya lesikhwama swalo umuntu ongizabo ukuthi isikhwama esinjani abanye umuntu yabezivunela imali abanye uyabe vele kulabo mama laba abangahlalisekanga uyabe vele efuna ukuthi angaphela umuntu ongubaba bahla imagine so izinto ezisemhlabeni bakwanisa kwezinto ezinjengaleli lizwe engilo mina ngambona abanye umuntu ufice lokuhlala engahlalanga kuhle wazibutha nje umuntu ongumama i-attraction nalayo ukuthi ubaba uze cine ekhangela into adu ungamelanga ukuthi ngabuyise eyibonile so bakwenza ngendlela ezijiyeneyo
ye tisa wakwenzwa ngakho khonoko
sokwenzakala kakhulu njengoba sisho ke uMadube lapha into ezakalayo lapha Dube ukuthi ke osisi kulezi nsuku benze lokho kuthiwa ikuzimaketha awusafani nakudala abakwenzayo kathesi ukuzitshengisela ngokugqoka kwabo bebanga izigqoko zane ziyathi mpampalala zitshengisela labo hamba khona isigqoko sangaphansi lokusala ke imilenze egcekeni lokuthi ke balungisele ezinwele zabo balungisele yonke into khonokuyana okuningi kayisukuthi kuthiwa yikugqoka kahle yikuzama ukuzenzela ukuthi ukuzithengisa emuntwini weyindoda ngoba ke bayakwazi ukubana ke amadoda amaningi imizwa yabo ilula kakhulu ekuboneni umuntu onjiyana ke sewuve kwangena enhliziyweni kwashaya phakathi sehawukela
kodwa kuyangizini Madube khonoko
ye kuyenzakala bakwenza abomama phandle lapha mina sengike ngakubona ngike ngahlala kwenye indawo khonapha ngingakahlali lapho esekuhlala khona kulo mama nje wayethanda ukuthi ahlale nje vele azihlalele ntizile ahlale vele kungabi indaba zalutho waze wagcina yini ngangibuza ukuthi kathi wena okwenza uhlale sowenziwa kwini wayesithi hayi kulo muntu engimfunayo maye noma ngimkhangela mbona ukuthi angamtshela ngasoza engxinyazisise mpumbe ukuthi ngingahlala engxinya ngabe lokhu ebona elokhu ebona uzagcina esondela kube yinto nje ngicine esethandana laye kodwa into embi
nxa sokunjalo baba Jesus uyabe songazani-ke phela songani akusalunganga
abathiyananga kakhulu-ke abanye ke sizo sisho ukuthi bonke abasathiyananga nalana abathengisayo ngoba ke bonke okwenziwa yilana abathengisa abambe busuku abathengisa imizimba bo phandle sebefana nabantu balezi nsuku ngenxa yokugqoka nokuthi ethengisele sengathi kufleta le ndoda ngabo umuntu ayo obotheke indoda engayazi ukanti ke kudala mina ngangibona ke odadewethu besiye emfuleni besiya kukha amanzi ubona amadoda ebakhangela bona bengakhangelanga enganakile umuntu indoda izifike eduze ikhulume naye imkhulumisi enganakile dubhura umlomo ehamba azayefika-ke lapha khona engazange akhulume lo muntu lwana amthithele umuntu kaningi okwesikhathi eside lwana usithi la icine sivume ebingelela aba kathesi-ke kuhlangana khonapho-ke Dube kuhle kuye emacansi ngalelo langa
khonokho-ke yikho phela Madube ongani kuyahlupha nxa sesikhangele udaba lolo
uyahlupha kakhulu ngoba awungeke ukuthi ubone umuntu khonapho khonapho uvele suse wavuma ilanga lengakachoni suse emakansini ekuqineni futhi lizagcina ingxenye lingena emakansini la lingazivikela useyavuka kusasa usuwumuntu ongakwazi ukuthi isemo salo kadulelelayo ngumuntu onjani engxenye awutshela athi hhayi angifuni jazi lo mkhwenyana wena engxenye awuguli kumbeni uyagula kusise uzavuka usubona ukuthi uyenza into engayisiyo ngokwehluleka ukubamba iminzwa yakho ukuthi uyibambe ungumuntu ongumama abantu abangumama ngathi abafunda ukuthi ezinye izinto siyazibamba uzibambe sibili uyekelane lakho uyekela inature izenzele ukuthi umuntu ongubaba kulanda ayikhona ukuthi wena umuntu ongumama uzulanda umuntu ongubaba ucini kuwele engozini
ivala kulapha jesu
ye kodwa ke vele into ehluphayo le madube kulezi nsuku njengona kusela muntu okwathi ngiyakuthanda emuntwini abantu sebecabanga ukuthi icansi yiwuthe ngizuthanda bongakhumbula lapho kwathi umuntu I love you kumbe ngiyakuthanda angeke uthole isikhathi zangikhule esiphila kuzo yikho kunje yikho abantu bezala amahlana yikho umkhuhlane igcwele
qiba-ke madube
asizameli ukubuyela esikweni lethu ube ngumama umama olerit owenza ukuthi noma labantwana abangamankazana bafunde ukuthi hhayi umfana akagijinyiswa ngumuntu ongumama abafana ngangcono alandele wena ayikhona ukuthi wena ugijimisa abafana so mama sibe ngomama balekusaseright wenze ukuthi sifundise abantwa bethu labo bakhule bengabantwana abalekusase elungile
yes malapha-ke uhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngithathe leli thuba ukuthi ngibonge ubaba Ezra Jesus Banda lo mama-ke unkosikazi Sakhile Lilene walivalisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale
siyabonga jaheli dala Gibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele inkomo
Nansi isaziso esiqhakathekileyo kuqala ngelanga lokhetho ngomvulo phela mhlaka 30 kulinyanga iStudio 7 iza kwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo-6 o'clock lezantambama ezika-7 sizabe sesilethulela njalo izindaba emini kusukela ngo-2 o'clock kusiya ku-5 o'clock kusukela ngomvulo khonapho kusiya kumhlaka-7 ngoncwabakazi sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kHz medium wave 15295 kHz la ku 17820 kHz kongozelani ku Studio 7 nsuku zonke lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizweni I Studio 7 umsakazo wakho
masambeni thina
le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Isibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
siyabingelelana nkomo siyabingelela abalaleli sithemba abagcinakele sithemba abaphilile kundawana zonke abakizo
usiphatheleni lamhlanje
Namhlanje sizafunda umbhalo wethu umbhalo ojwayelekileyo kakhulu encwadini kaJohane ngusahluko ngo-14 uview indima yokuqala ifundeka kanje Inhliziyo zenu mazingakhathazeki kholwani kubaba likholwe nakimi Sithola uJesu ehlezi labafundi esazi ukuthi uza yabethelwa usebhekane lesiphambano Sithola uJesu esazi ukuthi esuka lapho uzaya eGetsemane uhleli labafundi uyadla uyabona uyabatshela ukuthi useza kuyanikelwa useza kuyakufa esiphambanweni lithi iBhayibheli babonakala abafundisi behlulukelwe bebhekane lobunzima lobuJesu owayekade sebatshele ngabo ukuthi yena uzasuka kibo abatshiye manje maye batshela ukuthi yena useza suka kibo kuyabadangalisa inhliziyo kuyabephula umoya bakhanye sebehlulukelwe abesethu Jesu mayikhuluma labo ebabona behlulukelwe uthi kibo inhliziyo zenu mazingakhathazeki kholwani kubaba likholwe lakimi ngithanda ukukhuluma lamaZimbabwe kade abaningi bekade bekhangelele ukhetho esidlulekilo abaningi bekade bekhangelele ukuthi kuzoba lotshintsho oluthile abanye bebelama candidates abakade bewakhangelela ukuthi azanqoba namanje sikhuluma kanje abanye lokho ebehlulukelwe kodwa namhlanje ngithanda ukuthi ngiliphethumezele izwi lenduduzo uthi uNkulunkulu inhliziyo zenu mazingakhathazeki into esidingayo njengamaZimbabwe esikhathini mase singani inhliziyo zethu sidangele ngenxa yalokuthi imphumela kade sikhangelele kasutholanga mhlawumbe ngikhuluma kanje abanye lokho ebekade bekhangelela ukuthi kuzavuka kunje kuvuke kunjeyana kodwa kusabanga ngokuzi nje ngokufisa kwabo kunthanda ukuthi ngiduduze ngikhuthaze abantu ukuthi sazi ukuthi uNkulunkulu nguye owazingcono kulathi sonke kanti amakhosi futhi inhliziyo zawo saziwa nguye lithi iBhayibheli inhliziyo zamakhosi zisesandleni sikaNkulunkulu ikusasa lethu lihlelwe nguye bantu bakithi singakhathazeki uthi uJesu inhliziyo zethu mazingakhathazeki amapoliticians singawathemba kodwa kabathembakali ngoba labo ngabantu bangalithembisa lokhu bakusasa bavuke bengasakwenzi lokhu akade bekuthembisile kasithembelini kuJesu kasikholweni kuJesu uthena inhliziyo zenu mazingakhathazeki kholwani kubaba likholo lakimi masikholwa kuJesu kasizi ukukhathala masikholwa kuJesu asizi ukukhathazeka masikholwa kuJesu lanxa kubuhlungu sidlula enkingeni ezibuhlungu lanxa sidlula kulokhu nalokhuya masikholwa kuJesu siqhubeka lethemba lokuthi kusasa lingcono liyeza ngoba yena uNkulunkulu uthembekile wethembekile lo othembisileyo ukuthi asozukusithiya gakazi ukusilahla inhliziyo zenu mazingakhathazeki maZimbabwe kholwani kubaba likholela kuJesu othena yena indlela leqiniso lokuphila akekho za kubaba ngaphandle kwakhe inhliziyo zenu mazingakhathazeki thembani kuye yona lidwala laphakade ongazi ukuguquka elithi izwi lenkosi abathemba uJehova bayofana nentaba uZiyoni engayikuzamazanyiswa lithi iBhayibheli uqalekisiwe lo themba emuntwini
akuyiphethe mfundisi
babona amandla wonke siyakhuleka ukuthi ngaleli zwi khuluma ngalo bawupholisa ududuze inhliziyo babona amandla wonke usinikeza ithemba sikwazi ukukhangela kuwe sikwazi ukungasathembi amapoliticians kodwa sithembe wena ngoba wena nguwe wodwa othembekileyo siyakhuleka ukuthi busiseke abalalela ubusisele abaphathi bohlelo usigcine usivikele usilondoloze usiphumelelise njengoko thembisa kwakho ezwini lakho ngegama likaJesu Kristu siyakhuleka amen.
Amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi Angliston Sibanda. Sibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Sile themba libusisekile ngompalo kamfundisi.
Baba, baba, ngikuqile ngalesi sikhathi ngicela ukusizwa nguwe. Wena Jehova onomsa wonke. Wena baba wentandane. Wena ongelakuthi umuntu akanayo imali. Othanda sonke Nkosi emhlabeni. Ngiyakhuleka baba ngalesi sikhathi Jehova nomsa. Ukungihlenga baba phakathi kwezitha zonke ebengiphila nazo emhlabeni. Ngesaba isandla baba ngaphumelela igama likaJesu. Ngiyakhuleka Jehova nomsa ngalesi sikhathi. Abanye ababengikhomba baba bethi angeke ziphumelele. Angeke ezenze lutho. Uzokuzwana ningathi kuze kube nini. Ngegama likaJesu baba waseNazaretha okwathi lapho nala inhliziyo yami ingasavumi wangiphakamisa Jehova nomsa wangibeka kwesakho isandla ngakhanya Jehova nomsa ngaphumelela ngegama likaJesu waseNazaretha.
Ingoma kaNothando Ndlovu ehlabela ke kamnandi esiqibela uhlelo lwethu lamhlanje kulilanga lesonto. Ukuzigqiba izosuku sikhangele ebezihamba phambili. amabutho abikwa iqhubeka ehlukuluza abantu eHarare njalo abantu badanile njalo bafuthelene ngalokho. Umanyano MDC Alliance ukhangelelwe ukuphikisa impumela yokhetho lukamongameli enkantolo kuliviki. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngutungamili Nkomo. Asihlanganeni kundaba zekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.